Chris Gandhi, mir nau de wissen der Bälle.
So wie sie ka disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-10 kwenkwezi 2023 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Hayi, asineke sibathembe babukanti. Asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa abamabandla aphikisayo bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba bengathembi ibandla leZANU-PF.
Sithi konke lokho abakwenzayo kunqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulance lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi kakhulu eyamanzi ezingawatholiyo ngoba ehlala evaliwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkundla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Abraham Kabasa owake waba ngusibalukhulu wesigaba seManicaland obekwe ngomvulo emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ngesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Comrades and friends, the 2023 Harmonized General Elections are around the corner. As patriotic Zimbabweans, we must go out. We must go out in our numbers to vote in defense of the independence brought about by cadres such as Comrade Kabasa. As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence. We want peace before, during, and after the election period.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-elections adlulileyo lokho akukhulumayo asiqala ukuzo. Yinkulumo avele bejayele ukuyikhuluma beza kodwa ukwenza kwehluke beze ngezinye indlela. Yebo kambe singakhohlwa ukuthi lamagama owakhuluma nje ekade elaphayana kwelaseNgilandi lapha kade beyogcoba khona inkosi yamaNgisi. Siyazi ukuthi emcimbini emkhulu efana nalena kuba khona iy'nkulumo eziba khona ezangasese, ezinye ezingasoze sizizwe bezikhuluma bezindaba, kodwa esikwaziyo ukuthi bamdonse ngendlela wona amangisi la ukuthi phela naye akayanga laphana nje elanda ukuyabukela akade kwenzi, kodwa naye uye laphana ngenhloso zokuthi ayodinga ukwakha ubudlelwano obukade bonakala phakathi kwalamazwe amabili nezekazi nje lonke lase-Europe. Bengabe bemdonse ngaso ngendlela ukuthi uma ufuna lokhu ukuthi kwenzeke uma ufuna ubudlelwano bethu bubuyele kokujwayelekileyo kufanele ukhetho lube ngolukhululekileyo kungabi nezikhibi lokho siyakwazi ukuthi kwenzakele siyakwazi ukuthi bakukhulumile kuye engabe lamagama ewakhipha ngalezo uluma babenazo ezama ukuqinisekisa kodwa ke njengabantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi izano akulona iqembu ongalethemba ezikhathini ezifana nalezi kakhulukazi nxa bebona ukuthi nanku umbuso uyabaphunyuka ayisilo qembu ongalethemba sibonile eminyakeni eminingi edlulileyo kuyibo akade bebethekisa udlame ebantwini besebenzisa amasosha besebenzisa amaphoyisa besebenzisa zonke izintambo ze security yelizwe so ke hayi asingeke sibathembe babukandi asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona
kodwa wena ngokubona kwakho ngalokho sokwenzakele phambileni kokhetho ubona ngani ukhetho lolu luzaba luthule na kungaba lodlakela olwedlula olweminye iminyaka
ngokwami ukubona babukandi ukhetho lolu luzafana nolunye nolunye osolwedlulile ukuthula asingeke sithi lukuzoba khona uma ubuka nje lokhu okunye okwenzakeleyo nakumnyaka nje yona le edlulileyo kwandulela lona lolukhetho indlela esibone kusetshenziswa ngayo ulaka esibone kubotshwa ngayo amapoliticians ngingasebenzisa lapha uJob Skhala njengesibonelo akusithembisi ukuthi lolukhetho luzahluka njalo akusiphi sizathu sokuthi kungani sizothi thina luzohluka kwamanye ama elections akwenzeka ngaphambili futhi ke uma sibona indlela engathi iqembu leli likhulu eliphikisayo liza ngalo ngibona ungathi akubanikeza ubuthongo abantu bezano PF iqembu engikhuluma ngalo yileli liholwa nguMongameli Chamisa iTCC indlela ungathi lifuna ukuza ngalo akubanikeza uphumula siyakwazike ukuthi ikhambi labo ke lokuthi banqobe ukhetho ukuthi bathele ukwesaba okukhulu ebantwini
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla leCCC
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkomo
Asambeni madoda siyovota
Ibandla leCCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela ezokwakha kanye lokuthengwa kwezimota ezithwala izigulane ama-ambulance. Ibandla leli lithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kaZulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engaba isenziwa nguhulumende efana laleyo eyaxotshisa owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo umsebenzi. Umoyo waxotshwa nguMnangagwa esetheswa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwezinto zokusebenzisa ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision. Njalo ufanele ukuthi uvumelane le-constitution uhluzwe i-parliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama-provisions e-constitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silo mthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe u-accessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ePhalamenti babaMafa, kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
IPhalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iparlamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla ibandla le-CCC okwamanje lilama-members angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani kufanana le nje ekhonkotha indlovu, indlovu yabe kuyisikhambela. Enye injiza khonkrithi inyanga, inyanga yabe kuyisikhambela. Siyazama kodwa khathesi asila mandla okuthi singayenzani eParliament. Singakhuluma kungabi le tshukuntshu. Njalo sibona ngani kungabe iParliament le iyaphangisa ukudissolve, kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulance lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho ebesembusweni vele uzaphela. Libhiza elichatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela lifa labantu abaningi. Hatshi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilomthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Mbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair. I-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube le accountability.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Sharamba ubengabambeki ecingweni. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi eyamanzi ezingawatholiyo ngemfanelo ngoba ehlala evaliwe. Sixoxe lesiphathamandla sezakhamizi umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council abeqansile kakhulu kulalokho abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela ukuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngoba wensuku ezithile ezimbili ezintathu. Abanye kwedlula khonapho kodwa bathi bona bakususa kanti kungani ama-bills eqansi. Njoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi lokukhona ukuthi i-billing system eBulawayo City Council kathesi ukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi kubantu abangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokhu, lamanye ama-bills siwaveza silegcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system wabona yelo hlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bayakhangele babone i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi ukuthi Paulo othethe libhili yakhe njalo phongo uyabhadala engazange adingisise ukukhansela kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafakani ngabazibhadala esilethemba lokuthi i-council ufanele kulungiselwe ngoba sesizabatshela ngakho. Kodwa ukuthi ama-bills anjalo abuye ebantwini liqiniso sibili ukuthi i-billing system ufanele ukhansela inanzelele aqondise khona okonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha, yikwehluleka umsebenzi kukamunicipal na?
Well, kunezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuyabukela izizathu yathola abantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe esibalalo ukuthi nxa abantu besebenzisile amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakale kubalwa amamitha abenjalo abantu okufanele babhadale kodwa okukhathazayo la mabhizinisi asukaqanze abandla nxa sebesiya kukhansile bathole la mabhizinisi aqanse kakhulu and besekunanzelele ukuthi kule mistake yenzakale yiko kuhlupha khonokho sokusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso le-billing system yekhansil abantu besebehlale sebekhonona bengelaqiniso ukuthi amabhizinisi abatholayo kambe ngamabhizinisi aqondileyo yini so iluhlupho esihlalo kodwa ikhansil isikhathi esiningi sesizaxokisala kuda njengekanso yezakhamizi ebhubra ukuthi khonokho bakunanzele bakulungise and amanye amabhizinisi wathwale bahambe bewalungise so esikuthoyo ukuthi i-billing system yekhansil izafuna silukunanzelelwa iqondiswe iqalisa ngale muva okanye amahayi siba maningi lanxa engathi nje ngathi ayehla kodwa alokhu esiba khona so i-council ayiwabambelaphi size sitho ukuthi engxenye amabhizinisi angaye ebantwini i-council ingaye yawakhangela amabhili wonke ukuthi le yabe ikhanye le mali ephezulu engathi aqwe bayawasola bahle bawabambe bangathumeli ebantwini bathume kubeya sebeqinisa ukuthi sebawakhorekthile kumbe sebeqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so yikho kuqate kulo ukuthi ama-mistakes angabe ebonakale sefike ebantwini kokukhathazayo khonokho so ke kusikhuma isithi council ukuthi ayiki amabhizinisi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele njengeizisebenzi khazi wakhangele sihambe through zibona ukuthi le ingabile ngisolo bakudingisise ukuthi ilo hlupho bani bayiqondise beyangahambisa amabhizinisi ebantwini
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omama abadabuka eZimbabwe bayalelwa ukuthi bahlolwe ezibhedlela abazithweleyo kwele South Africa lanxa umthetho usithi wonke umama okusimo lesi kumele ahlolwe ngabodokotela kungelani lokuthi uvela ngapi njalo ulamaphepha okuhlala lokusebenza okule okusemthethweni kumbe hatshi iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomfelokazi kamuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owayengumholi wevuyo lezibra owabhubha kwele Zambia ngomnyaka ka-1978 okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bethandekayo, sanibonani ngokuhlukahlukana kwenu nonke othungameli osithandekile ogila sayidi ujube nabanye nje engingabazi ngiyanibingelela ngomusa nangothandekela nkulunkulu. Ngiyabonga mani ukuthi izile sekunomzamo obakhona la e-South Africa bekhulumela isizwe sakwamthakazi, bekhulumela isizwe sasemandebeleni, bekhulumela isizwe sikamzikikazi futhi siyahlupheka nje eZimbabwe kuphinde nangapha futhi emzansi nakho kasiphatheki kahle siyahlukunyezwa futhi. Kodwa-ke uma sekuney'nkulumo ezinjengalezo zokuthi babacabangele babhekelele kuyinto enhle kakhulu. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga ubaba uMoyo ngokuthi bacabange leyo nto leyo babe ney'nkulumiswano ezinjalo. Into esengincusa futhi ukuthi asibambaneni emathiphelelembi ezewolo, asibambaneni senzele into eyi-one. Ngiyabona uma singabambana senze into eyi-one mhlawumbe namavoti ethu angenza ukuthi iqembu leli elibusayo liphume linyathele insipho lishelele. Okhulumayo ngikholeni isizuko esizukulwane sakwamazi umntakadube esedlula ngikhulume ngayo eMpumalanga kuyasisasa Afrika. Ngiyabonga
salibonani ku-Studio 7 siyabonga kakhulu, sibonga izinhlelo lisipha zona. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba kusezimbabwe kuphela ozobona umuntu ofanele ebe yi-presidential candidate okungumonzora esiyamelwa ngumadupu omunye ongu-presidential candidate wenziwe imiphathi ekhodi lapha ngabantu nje abazohlulekele ukumobilize abantu yebo kambe i-delimitation report ayikhona kodwa bona into yokuthi election postpone bafuna izane ihlale embusweni kuze kube nini umondoro uyakubona ukuthi sekuphelile ngayo ngoba uhlulekile uhlulekile ukumobilize abantu ngisho namakhadi jensi wehluleka just ukufilter amakhadi jensi singasabali la mazero ozohamba ewathole
studio 7 studio 7 njani kodwa linjani kodwa abasakazi abahle hhayi ngiyabona abanye bayakhuphukela zinhliziyo uma kuthiwa i-MRP ikhuluma ngokuthi amashona nambona nje bayazenzisa abafowethu uma bephonga ukukhuphukela inhliziyo ngenxa yokuthi kuthiwa amashona uma sithi amashona siyawazi ayisiwo wonke amashona ale ngqondo embi i-system yeZimbabwe isapota amashona kuyafana lakhona laphana kuqala izanu PF lweli uzibuse sasithi silwisana lamakhiwa hhayi ngasamakhiwa wonke sasilwisana lawo amanye amakhiwa wasincedisa size sithole i-independence yethu kodwa amakhiwa kwakungawakwatisi uma sisithi silwisana lamakhiwa babe sincedisa kunjalo ngoba i-system yakhona yayisekhenda amakhiwa la ekwazi engumkhiwa ukuthi i-system le isekhenda thina kodwa kwakungamgwadisi waye amashona uma sebeyenza i-system yabe sekhenda bona uma sesithi amashona you are wrong kube sokuthiwa silobandlululo yikuzenzisa lokho yikuzenzisa bakhona abakuncengayo kumbe kuzanu p f abatsho njalo siyazi mhlopho ukuthi asibo bonke amashona abanjalo but i-system yiyo esekhenda amashona siyazi silobu hlobo lamashona lami ngikhuluma nginje umna wami uthethwe lishona kodwa lokho akungiki manhlono ukuthi ngithi bafowethu alisiphathi kahle laba abakukwateli lokhu kodwa amandebele la akwata sisithi siyenzisa i-tribalism bayazenzisa
molweni 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 esitudo vo ndebele molweni esitudo molweni esitudo umhle umsebenzini wenzayo ukusiphathela indaba zasezim sinimamele silapha e-South Africa ke thina sisilapha e-Eastern Cape sinimamele sihamba nani ayiwisha izimu ingakhululeka ka kube kuhle siyanibulela ngomsebenzeni wenzayo ngu-NG Mgadeni inkosi ekhaya e-Eastern Cape ndim umxhosa ndithetha isixhosa kodwa ndihamba nani
eli njani basakazi labalaleli lonke uyazi ukuthi kwesi sikhathi sengizwa abantu abaningi lapha ku-studio 7 bathi yey i-tribalist akayifuneki uyazi ukuthi asikhulume abantu abageke e-South Africa asikhulume abantu abasemazweni opho ukukhuluma nje kuphela into ongayiboniyo thina sifuna abantu abakhuluma into abayibona abasezimbabwe lapha abasemathebuleni labasemashonaleni yazi uma umuntu osemathebuleleni uhlala phansi ukhangele isimo esilaphana eZimbabwe ukuthi uhamba kanjani mina ngiyala ukuthi iparty eya ekhokhelwa ngumuntu wasemathebuleni ingakhankasa eHarare ngiyala lokumtshabe ngamtshaya lowo muntu ngiyala so umuntu wethebhalisi kuna bombani ngoba aye eHarare wonke avunywe ukuthi ezokhampeni emathebuleleni uchamisa siyamvumela umnankakho uyavunyelwa omuzwe labo kavule kahamba umqondisi kwaphana ethi yakhampeni emashonaleni ukuthi abe bemenzeni kumbe any party esibangelize ubona bengayi khona lemathi emashonaleni lube bethi ba national party kodwa akulanda abazayithula khona emashonaleni ah madodi i-tribalist akula tribalist emathi i-tribalist kula emashonaleni ngapha kile kula tribalist
studio 7 ndivuka njani sihlobo ndivuka njani bangane ngezindawo hayi ngiyalibingelela mina ngegama lenkosi amen eh bantu bakithi bathakwaza bahle bathwakaza bahle kulabanye bakithi abalothe bengazi ukuthi umthwakazi kuyini kulo jaha lapha kade ngidlalela i-audio yakhe othi abantu bakamthwakazi bake bame kancane awu bakithi jayele banzi hayi usesebunyameni jayele banzi akuzame ukuthi ujoyine imthwakazi phose ungalungelwa and bengilalele lamazwi akho ukuthi hayi ulinguni sibili kodwa awukazi lutho joyina umthwakazi kusesemasinyane jayele banzi ye hayi ngiyabonga vuka mthwakazi vuka abantu ngobani abantu yithi abantu qobo phambili nge-MRP ngiyabonga ngozikode khonale kwelasebotswana amen
kum shelele kum shelele.
ayi asihlaziyeni madoda asihlaziyeni abantu basithatha phi sibinde singaka sokuthatha izwe sifake esikhwameni belenze labo bebodwa now into nje ngizama ukuthi sikhulume lapha madoda abantu bakithi labo mama nabantwana konke yeah mina into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento eyi-one kanti vele ilizwe leliyana ngeliyabo bani kanti amashona lamandebele babe bangani ngegugurawundi babe bangani it's not true in brief izanu yayifuna ukwenza i-one party state isazi ukuthi kule zaphu izaphu 90% kwakungamashona kulo Joshua Nkomo so akula Joshua Nkomo athengisayo uJoshua Nkomo was a national leader now into engizama ukuthi ngichazele abantu ukuthi wena ma wawungekho phakathi kwakho mina ngangiphakathi kwakho nyakwazi njalo ungangibuzi ukuthi why ngisegoli isegoli ngabalekele izanu 1986 befuna ukungibulala because mina ngini ngiyizaphu I'm opposing izanu so impi ekwakuliwa laphana ngegugurawundi kwaba igorele Masimba Ebanu that was 1980 ngekwakuya ke kwaba igorele legugurawundi ngo-1982 babedinga amagama amalokuzenakhona so ke igugurawundi kwakuthiwa izogugura bani izaphu ngoba izaphu injani izaphu ivele beyibona ukuthi le popularity eningi okwedlula izanu so into engiyishoyo ukuthi please we mustn't fight the tribal asilweni lento ukuthi who is the bad person emhlabeni eZimbabwe izanu PF not yonke lento esikhuluma ngayo lokuthi amandebele amashona this is unfound impi ezaliwa ingawinwa ngaphandle kokuthi wena ma usuyalanda indaba kamzilikazi ukuthi umzilikazi uthiwa athatha inkomo zamashona mina ngangingekho angizangakubona lokhu so we mustn't fight tribal let's fight the real thing ukuthi ngamavoti asikhipheni izanu kuphela lokho okuningi mina angibona is an unfounded story of window. Thank you very much. Bye bye. Chico Anibusisa Siabo.
Yeah, yeah, Studio 7, Studio 7. Tonanja and Studio 7. Oh, it's not your tone, Studio 7. Banti?
Then Calipers Water, Studio 7. Got it lava one to one lava, a chunky mad, or no whole man, or Nanga, Kala, Babangala, Babosha Oban, Babosha Oban. Mutet and our Melu Bella, Unga Kate, Mamte Eona, Velum Shaganjal. Sales in Kalamte, I would to talk on us a local Bopaba. Bona beshiya ngaphansi nawo banegqala bayatshontsha igoli
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukuze Melika idale lejuri lesigaba seNew York lithole umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli wele Melika elecala lokuhlukuluza ngezamacansi unkosikazi Jean Carroll ngalokho wahlawuliswa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million. Okunengi ngodaba lolu asiluzweni kungxoxo esenze lomnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe.
Ngoba isikhathi sakhona sikhanya sisesiside sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokhu. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khona khonapho. Kodwa-ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho okungathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hhayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwane wema sibili kwabonakala ukuthi umi yikho ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo kakhulu kakhulu ukuthi ngikubona lapha uTrump esengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwane nguye owayelaye empikitsheni lapha so ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge yikho ke akangimangali nxa ngisizokuthosa okumele ukuthi ambhadale lwana umama
manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba ukuthi ancindise kukhetho oluzayo
lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncindisa hayi ngibona ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa manga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi loba mina ngangena lapha ku Main Street ngifike ndubula umuntu awele phansi afe. Ngiyabe lokho ngilabo futhi abantu bambona ba abasoze babona ukuthi ndubula umuntu la. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo. Babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokusithi esesuka eWhite House asuke lamaphepha la angaqakathekileyo i-secret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazona ezezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancintise ekhethweni.
Siyabonga mnumzana Mthombeni, igama ngu Chris Gande, sidibane njalo.